Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngesonto mhla ka 21 kuNhlolanja 2021 ngoKhethi Dube. Endabeni zethu namhlanje. Luqhubekela phambili uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokunqabela ukumemetheka
kwe-COVID-19. All of us, including myself as the president, cabinet ministers and all officials will get vaccinated.
Sonke sinje nami njengomongameli abaphathintambo lazo zonke iziphathamandla sizostarta lezijekiseni.
Kodwa kunabanye abathi kabaluzwisisi uhlelo lolu.
Akunamuntu ongaphonguhlatshwa umkhuhlane ongawaziyo.
Induna yomdabuko uFelix Ndlahlayamangwendiweni uyakusola kakhulu ukuhlatshwa kwabantu kweZimbabwe.
Asicabangeni kahle into le ipasiwe yini.
Lamhla losuku lokuzalwa kwayimongameli uMuyi uRobert Mugabe. Kwezamasiko sixoxa ngokulotsholwa kwabantu kusetshenziswa inkundla zokuxhumana.
Khona ayisikho obekukhangelelwe yikuhlela kwesintu lokulandela amasiko. Kodwa ngesimo somkhathi lesikhathi esiliso kuzamela sisebenze ngesilamo.
Sizalethulela ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abanye abantu bayathandabuza ukusebenza kwejekiseni yeSinopharm yokunqabela kumemetheka kwegciwane le-COVID-19 iyanikwa elizwe leZimbabwe ngeleChina. Loba umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe besithi luhle kakhulu uhlelo lokuhlaba uZulu. Intuthu yezindaba yeStudio 7 uMavis Khama usethulela lolu daba.
Umnangagwa ukhuthaza abantu ukuba bahlatshwe ijekiseni yeSinopharm izolo eNational Heroes Acre ngesikhathi kungcwatshwa uretired deputy commissioner Moses Griffiths Mpofu.
All of us, including myself as the president, cabinet ministers and all officials will get vaccinated. So should you, my dear Zimbabweans.
Sonke sinje nami njengomongameli abaphathintambo lazo zonke iziphathamandla sizostarta lezijekiseni. Nani lonke kumele lenze okufanayo nxa kuyikuthi sizimisele ukuzilondoloza thina izimuli zethu nesizwe sonke. Impilo zethu zibuyele esimeni sakuqala. Kumele sihlatshwe lezijekiseni. Lilungile lezijekiseni njalo kuyindlela esebenzayo kwezokulwisana le-COVID-19 kungesinye sezikhali esizisebenzisayo ukulwisana naleli gciwane.
The vaccine is safe and an effective antidote against COVID-19.
Umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga uhlatshwe ijekiseni yeSinopharm ngeviki ephelileyo lapho akhuthaze abantu ukuba benze njengaye. Ziningi iziphathamandla zikahulumende ezikhuthaza uZulu ukuba ahlatshwe ijekiseni le elokhu ingakethulwa ngokusemthethweni yinhlanganiso yomhlaba wonke jikelele eye-World Health Organization. Kodwa abantu abaningi bathi kabasoze bahlatshwe ijekiseni le ngoba babona engani kayihluzwanga ngemfanelo. Omunye wabesaba ijekiseni yeSinopharm ngumnumzana Joseph Piri.
Iqiniso likhona, siyabe sifuna ukuthi sibone ibhokisi elele vaccine livulwa, ivaccine ithelwa kuscreen sikhangele. Upresident ahlatshwe, abe nguye ohlatshwayo kuqala ukwenzela ukuthi ilizwe libone ukuthi le vaccine isafe. Ukuthi iyasebenza sizabona after amalanga amalutshwana nje, singabona kungela ama-side effects kuyena lo ohlatshwe kuqala, abantu bazakukhola ukuthi iliyasebenza.
Umnumzana Mthandazo Ndlovu laye uthi uyayesaba ijekiseni le.
Okusuka kuphambanisa abantu ukuthi abantu ba-confused ukuthi yini iqiniso, ngoba into le mayibuya kade abantu wana bakafundiswa lutho nge-vaccine le.
Uhulumende uthi kuzahlatshwa kuqala abongi, odokotela labanye abasebenza kwezempilakahle. Kukhangelelwe ukuthi kuzathengwa amajekiseni awohlobo lweSinopharm azinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha ngevikezayo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kukhanya lisehla inani labantu abalomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Abantu ababili babulewe ngumkhuhlane lo izolo, kwathi abafika phose amajumi ayisithupha 58 batholakale bele coronavirus. Sokulabantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1432 asebebulewe yi-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kusenjalo kukhangelwe ukuthi kusukela kusasa elizweni lonke jikelele abanye abongi labodokotela bazahlatshwa ijekiseni yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 eyi-Sinopharm. Loba nje kukhanya engani kulabanye abakhulana ngohlelo lolu oluphawulwe ngeviki ephelileyo umsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ijekiseni le isinikwe izabelo zonke eZimbabwe kulandela ukusungulwa kohlelo lokuhlaba abantu kusetshenziswa ijekiseni ye-Sinopharm. Kodwa abanye abongi bathi kabazi lutho ngohlelo lolu kobulawayo, ngakho ke kabasoze behlatshwe ijekiseni le. Umnumzana Anthony Majongosi ongumongi esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals njalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association uthi kabakafundiswa lutho nguhulumende ngohlelo lolu langokusetshenziswa kwejekiseni ye-Sinopharm.
Thina sifuna ukuthi siyiqalise siyifundise sikwazi sithi ukuthi sasini iyinkalisini injani ukuthi siyithole. So singakafundi khonoko bebe asikwanisi ukuthi siyithole.
Unkosikazi Rebecca Nyoni ohlala kobulawayo ulombono ofanayo.
Thina uhlelo lolu le vaccine ukuthi ukuhanjwa kuhlaba abantu asiluzwisisi ngoba akunamuntu ongaphonga uhlatshwa umkhuhlane ongawaziyo. Vele akwenzi, of course siyakwazi ukuthi umkhuhlane lo wecorona ikhona, ivirus le ikhona, but ukuthi pho ngihamba ihlatshwa wonke umuntu hayi ayihlatshwe abeloke ubanjiwe ihlatshelwe esibhedlela obanjiweyo nokuthi kuluhamba kuhlatshwa wonke umuntu ngoba lokhu kuyagcina kuya kwesikhathi nxa ivaccine nayo singene emzimbeni abanye abantu bayareacta. Omunye umuntu uvele kumiyali ngokuya kwesikhathi yabe selomkhuhlane emzimbeni wakhe.
Kodwa kulabanye abantu asebezwile ngohlelo lolu, omunye wabo ngumnumzana Mkhokheli Ndlovu.
Hayi, sizwile sibili kuthiwa ipivasini ibuyile kobulawayo abantu bazaqalisa ukuphiwa kusasa. Sethemba ukuthi yona la ama-essential workers azahlatshwa. Kuzadala ukuthi kube nomahluko okumemetheka kwe-COVID. Siyakwamukela sibili lokho. Kodwa-ke mina ngedwa hayi, ivasini hayi angiyifuni. Ngibona ngani health sibili hayi angiyidingi ivasini. Angcono kuhlatshwe bona laba ama-frontline workers amanjengamanesi lamapholisi.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Melissa Sibanda uthi kulicebo elihle ukuhlatshwa ijekiseni le.
Ukuhlatshwa sikulindele sibili okokuthi ngabe abantu bayafundiswa wonke umuntu asabe kawani. Ngibona kungcono abantu bonke bahle basabe bazivikele. Izinto ezinje zingcono nxa abantu besenza kawani zokuzivikela kwangkhona kuba lula ekuthini umkhuhlane lo ulokhu uqhubeka umemetheka.
UDokotela Rogers Magiko uthi ukuhlatshwa amajekiseni kuqakathekile ngoba kuyancedisa amasosha omzimba.
Ivaccine iqakatheke ngempela ngenxa yokuthi singakwanisa ukuthi sivaccinate si-achieve le singathi herd immunity yokuthi phose 80% of population yethu isivaccinatiwe sabeze lo mhlobo we-protection against i-COVID-19. Yebo ye singagcina sibamba i-COVID ekuhambeni kwethu, but ngenxa yokuthi sesilamasotsha omzimba besekwanisa ukuthi asivikele i-burden kumbe ama-effects angikhona. Yebo, mina njenge-health worker okobulawayo lamanye ama-health workers sesilungele sithole i-vaccine. Siyimelele sibili ngamehlo abomvu ukuthi lathi sihlatshwe sibe protected.
Abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amathathu lasithupha, i-35,768 sebehlolwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho ngomnyaka ophelileyo. Kunani leli kulakedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amathathu lambili, i-32,000 asebaphepha kumkhuhlane lo elizweni. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Direct from Washington, the voice of America, the OA. yomdabuko uFelix Nhlahlamangwe Ndiweni uyakusola kakhulu okwenzakala eZimbabwe esithi iSinopharm kasiyo Jackson elungele uZulu. Ake sizwe ixoxa ngodaba lolu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook ukhazile VOA Ndebele. UFelix Nhlahlamangwe Ndiweni yinduna yomdabuko. Besixoxa laye kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni. UFelix Nhlahlamangwe Ndiweni yinduna yomdabuko. Besixoxa laye kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook ukhazile VOA Ndebele.
Kungaba ngcono baba Dube baqhubeke ukuzivikela ngendlela kade bezivikela ngayo i-logic sanitizer izinto zonke kade bengathi ziyabaphilisa ngendlela leyo ngoba ingozi baba Dube ukuthi nxa i-Jackson Lay ingavunywanga i-World Health kumbe laba abaphezulu uzahlatshwa Dube ugule ikubulale wena nakho ibulala inzalo yakho landani asikhulumi into ephuma nje emoyeni baba Dube nansi i WhatsApp kwakule mkhuhlane emuva ohulumende eAmerica ngapi ngapi bagijima bathatha umkhuhlane iJackson yakho nale uthi bavimba umkhuhlane lo bengacungululanga kahle kathi phambilini sokulimaza abantu yikho kuyamakhosikazi babebeletha abantwana abagulayo abantwana balokhu lalokhu lokhu lalokhu yikho ke angethusile umuntu baba Dube angethusile umuntu hayi ngitshole nje ukuthi asicabangeni kahle into le ipasiwe yini Dube unjalo baba ungavuma ukuthi mina ngikuhlabe ngeJackson kade ngipheka ekitchen lami
kunzima so nxa kuyo phambili sibili kwabantu okwamanje kumele bazivikele njani njalo bazivikela njani kumkhuhlane lo
mele bagqoke amamas mele bengabuthani ngemhlambi emkhulu bangahambi hambi kakhulu bageze izandla basebenzisa isanitizer khona lokhu ngoba phela baba Dube ivaccine ingakathuthi amadokotela wonke kade bekhuluma lokhu lakho endlandle lokhu bekhuluma lokhu kuyafana ukuthi hayi nxa ivaccine ingekho lami dokotela nyakubuke nyakukhangela nje usuhamba ngendlela leyo yiko ke yiyo into lami engiyiletha ebantwini kumahlaba ezulu wonke ukuthi qhubekani ngento leyi sisilile isikhathi lesi asiqhubekeni kahle siqhubekeni kahle nxa o-World Health obani bani beyivuma i-vaccine singene kule vaccine evunywe umhlaba jikilili hatshi ethutshe ebusuku
ye so ke xa sikhangela kudala sibile abantu babevimba njani umkhuhlane onje siyakhumbula ukuthi kwangena iflezu abantu bazama lokhu lalokhu kodwa bagcina kungazane abaningi bafa kumbe ngithi babhubha so ke kathesi abantu vele yiphi imithi abangani bayisebenzisa
imithi leyo siyathemba abaziyo esintwini khonaphana imithi nxa utshayo isifuba nxa uvimbene nxa unjalo uyisimo lesi ngoba umkhuhlane lo uthinta amaphapho lokuphefumula kwakho lokuqina komzimba wakho yikho ke nyabe sithi hayi baqonde khona phana hatshi ukuthi kuzavimba iCovid hayi yikufaka iplaster nje kuphela yikufaka iplaster nje kuphela baba Dube ngizama ukuvikela ukuthi abantu bathi umdladla uthe hayi okwesintu kuyasebenza singalalela okwesikhiwa hayi angisho konoko ngoba ngisho ukuthi iCovid le baba Dube ifikile emhlabeni asikwazi ukuthi ifike njani emhlabeni kodwa esikwaziyo siyakwazi ukuthi kulamazwe amakhulu abathone behlomile izimpi xa ukhangela oChina oAmerica oRussia obani bani balakho ukupheka izinto lezi ezintsha izinto lezi ezazingekho ngensuku zabokhokho bethu uphekile into ethi uzayiphosela kulo amzondayo noma ngibani yiko ngiyibamba ngendlela leyo ukuthi angithi ukuthi khangelani emuva ngoba yayingekho lapha into ephekiweyo asikwazi ukuthi mbani uphekile wayiletha njani into entsha yiko ke nxa ngisithi okwesintu yikubambelela nje kancane kodwa silandela lokho okuphuma kuma World Health ukuthi i common sense
ufele sindlela amangwendiweni induna lomdabuko besuka la ekuhlelo zibaba today asixoxeni esiletulela enkundleni yokuxhumana e Facebook kukhasele VOA Ndebele. Abanye abantu enkundleni yokuxhumana eTwitter bathothoza ukwethulwe ngumnumzana Nick Mangwana unobhala wohlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko othi omama abendileyo balapho ukuya emachansini labanye abantu. Wethule lokhu ezama ukuvikela umnumzana Kembo Mohati, umsekeli kamongameli ovezwe iZim Live ukuba uthandana nabesifazana ababili abendileyo. Abalandela uMangwana enkundleni le bathi kumele uMohati athiye umsebenzi ngoba kukhanya ngani uchaphaze iofisi yakhe ngokuthandana labesifazana abatshadileyo. Kasenelisanga ukukhuluma lo Mangwana kanye loMohati obakade bengaphenduli umakhalekhukhwini babo. Singakangeni kusigaba esilandelayo sisangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokula abantu abezivela kancane inkulungwane ezilikhulu 100,000 asebebulewe umkhuhlane we-COVID-19 kuzwekazi le-Afrika. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela se-Johns Hopkins University sithi sokwabhubha abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million. Sokwe sikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Zifiso Masiye, sikhuluma ngamalobolo. Baba Masiye, kunjani?
Yebo baba Dube.
Siyabona ukuthi abantu kulezi nsuku balobola khonapha ke kubo Zoom lezinto ezijeneyo. Akutshela ukuthi sizokuthokozanda ukuthi uwenze khonokho. Kuyabe kuhamba njani khonapho nxa ukuzoom? Umkhwenyana uyabe ngaphi, lo mntwana uyabe ngaphi, njalo wabe biza mbani?
Khona ayisikho wabe kukhangelelwe yikuhlela kwesintu nokulandela amasiko. Kodwa ngesimo somkhathi lesikhathi esikiso kuzamela sisebenze ngesilako. Ubuze ngesidingo sokulobolisa ngeZoom. Sebeqede phese umnyaka abantwana besibikela ngapha langapha ukuthi bazama kwakha umuzi, bezama ukuqhuba isintu, basihlonipha kabazange bendisane bazendise, abazange bakhethe umasihlalisane akwena abonanani. Intombazana ukuthi lapha ekhaya ujaha uvalelwe lubhubhane le eGoli, udadewethu okunguye okumele ayiphendle ayihlokoze imbiza yomtshado walaba ababili, laye uvalelwe le eLeeds England. Abakibo kajaha labo bachithachithakeni, abanye bale Mondoro, abanye baseHarare, abanye labo baphetsheya. Ngakho ukuthi sibonane ubuso ngobuso njengomkhuba kunzima kakhulu njengemuli ezimbili ezifisa ukuphendla kumbe ukuphendlela abantwana omuzi wabo. Kulapho ke okungena khona iZoom.
Pho ke bekusebenzeka yini?
Sizamile ukulondoloza ngayo iZoom konke esingakulondoloza ukugcina the fundamental integrity yesiko lokulobola ngancane. Kodwa ngancane sisebenza ngesilapho njengoba njilo incingo labomabonakude ama-cellphone, WhatsApp, laptops ukuqhubekisa impilo zabantwana phambili. Njengomkhuba ngikhethe uSodomu okhaliphileyo engithembileyo omaziyo umntwana omkhulisileyo ebanganeni bami ukuthi akhokhele umsebenzi. Ubexhaswe ngumfowethu oligqweda, bencediswa ngunina omncane wentombi. Ngakho ngekhaya bekuyengathi iZoom station number one. Unina omncane bese omncane abayibo abazi kahle kahle ngalaba ababili abathandanayo, bebeyibo abaqoqi abakhulu engathi ngama-coordinators e-Zoom meeting lawo wonke umsebenzi nje okuhlanganiswa kwalaba ababili. Bona ke bebese Witbank eMpumalanga eGoli, ebengathi iZoom station number two. Uyingcwethi ke uyise omncane entweni ze-information technology lakoZoom labo. Kube lula kuye ukuba nguZoom host lokusihlanganisa sonke. Umkakhe unina omncane womntwana nguye obebhodabhoda in between thina labakhwenyana ngeWhatsApp ehlanganisa lapho okumele ahlanganise khona. Ubabakazi ube ku Zoom engathi I Zoom Station 3 Elites England. Udadwa wabo omdala la ube ku Zoom Station number 4 eMonde eGoli. Abakhwenyana ube ku Zoom Station number 5 eRustenburg. Njalo njalo. Kodwa nge Zoom ngingathi besihlangene ndawonye sonke.
Ake lomhlanje isikhathi savumi sizaqhubeka silo mnumzana Zifiso Masiye yena all over the ku Zoom. Ilalele udaba lolu ngokugcweleyo. Sinasizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Uziphatheleni mfundisi?
Zihlobo zenkosi. Namhlanje ke sizayikhangela njalo indaba kaDavida kuSamuel amaHubo 121 verse ka 1-3. Sikhulumile ngesikhathi esedluleyo ukubana abantu babekusiya ezintabeni besiyadinga ukusizwa entweni ezitshiyeneyo. Kodwa uDavida njengoba yinkosi kule bala lapho elithi usizo, nxa sesithi usizo utshoni, kanti usizo vele kuyini? Usizo luncedo, okutsho ukuthi nxa ususenkingeni usekunzimeni, sengitsho lo muntu ozama ukuphakamisa engaba lisaka nxa limehlula, ucela omunye olamandla adlula awakhe ukubana amsize. UDavida uthi usizo lwami ngiyinkosi, ngingudavida, ngilamandla wonke entweni zami zonke, nje lasembusweni wami, lasemulini yami, lalapho engihlezi khona ebukhosini bami. Usizo lwezinto ezingangenza ngibe ngumuntu ongcono, ngibe yinkosi engcono, ngibe ngumbusi ongcono luyakuvela uJehova, umdali wezulu nomhlaba. Kangifuni mina Davida ubona usizo lwami luvele kukhomanda wamabutho, luvele kuminister of finance, luvele kukhansila wami, luvele emoteni ube ingabe yini engilakho. Usizo lwami kaluvele kulo omkhulu owedlula zonke lezi zinto engizibalisayo. Ngubana ukuze lezo zinto zibe khona zavunyelwa nguye. UDavida uyakubona ubana yena uba mncinyane kakhulu. UDavida uyazibona azikhangela azifananise loNkulunkulu, abonga ukuthi kayisolutho ebusweni kaNkulunkulu. Ngubana uNkulunkulu lo nguye owenza izulu lomhlaba lakho konke okukhona phakathi ezulwini lelo nasemhlabeni phansi. Ingabe yini angaze ayithola ezenziwayo, alime enzeni, ahlale phakathi kobunganyanganya, ahlale phakathi kobucwazicwazi, agqoke ziyibubende kake sikhohlweni ngezinto esithi ziyasisiza. Bakhona abantu abathemba ukubana imali yabo iyabasiza. Yebo, imali inhle uba la ngoba niyakuncedisa ekuphileni. Siphakathi kwezikhathi ezinzima zomkhuhlane lo ositshayileyo, sizwa amavaccine abuya ethutsha ngapha langapha ukubana sisizakale kulolu ubhubhane esilalo. Kuhle ukuba levaccine, kuhle ukuba lo muthi wokunatha, kuhle ukufutha, kuhle ukubana sihlambe izandla, kuhle ukubana sigqoke amamask, kuhle ukubana siqhelelane kulo umkhuhlane, kuhle ukubana siye emadokoteleni basifake emtshineni nxa sisehluleka ukuphefumula. Kodwa konke khona lokhu kungazake kube ngaphezu kwamandla kaNkulunkulu. Yebo, kambe singatsho ukuthi siyahleka nambe sikhangelelana phansi. Bayedlula abantu emhlabeni belakho konke abakuthembileyo, beyizikhulu. Bayedlula abantu emhlabeni bengabayanga bengelalutho. Bayedlula abantu emhlabeni bekhangelelwa phansi. Bayedlula abantu emhlabeni besesatshwa. Ngobana okusala yikuthi konke khona lokhu kwenzakala ngentando kaNkulunkulu. Usizo lwabantu kumele luvele kuJehova umdali wezulu nomhlaba. Uyatsho uDavida uthi kakayivuma ukuba unyawo lwakho lutshelele okulondolozayo, akayikozela. Ngenye indlela uNkulunkulu usikhangele ngendlela le abafana bathi 24/7. Umuntu wenyama uyalala, umhlaba kuyaguga, kuyaphela, kuyedlula. Sengathi singaphakamisa amehlo ethu sikubone konke okusemhlabeni, kodwa usale ilizwe elilodwa. Usizo lwami luyakuvela kuNkulunkulu. uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Sizo lwami luvela uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Asikhuleke Thixo siza kuwe. Sizo lwethu lonke enhluphekweni zethu zonke. Sinothile singabanga sifundile singafundanga siyini kasivume ukubana usizo lwethu uvela kuwe umdali wezulu nomhlaba. Amen.
Lohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Okwamanje soke isikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali chona njani mthwakazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMaigobe namhla zulukandaba lusuku lokuzalwa kukaMoyi uRobert Mugabe owayengumongameli wakweZimbabwe usuku lolu lubizwa ngokuthi Robert Mugabe uMgabe National Youth Day abanye bathi 21st February Movement. Luchoni usuku lolu ake sizwe ukuthi bathini abanye abantu ngosuku lolu. Umnumzana Malaki Nkomo webandla lezano PF uthi usuku lolu luqhakathekile kakhulu.
Ilanga leli elazakala ngubana yi 21st February Movement lilanga eqhakathekile kakhulu ngokubona kwami. Liqhakathekile ngendlela ukuthi kulapha esibona khona thina sikhuthaza ukuba khona kwabatsha ngoba elizwe lonke kungumhlaba wonke ungabona ungasafundisi abatsha kumbe ungasananzi abatsha kuyaba loduko kusasa ngoba impilo yakusasa yonke iphethwe ngabantu abatsha. Ukuba labantu abatsha ngoba ngazomba ngazo libasondeza eduze kwenu kwenza ukuthi bafunde ukuthi ilizwe liphathwa njani ngoba vele abantu abakhulayo badlula. So uzothi laba abatsha babe sebethatha bona konke okuqondane lawo engathi okuqondane lokuqhutshwa kwelizwe. Ngibona lilanga elihle ngoba lizazi ukuthi abantu abatsha bazibone ukuthi ikusasa labo lonke awadala thina sithembele kubo. So ngaleyo ndlela leli langa fanele siqhathekise kakhulu.
Hayi siyabonga baba Nkomo ngamazwi akho. Izilukanda basiphinde saxoxa njalo lo Njabulo Moyo usomabhizimusi yena othi yebo usuku lolu luqhakathekile kodwa kunenge okumele kwenziwe nguhulumende ukuze intsha elizweni iqale ukuthola amathuba okuzithuthukisa. Ake sizwe amazwi kaNjabulo.
Ngibona ngani khona kuqhakathekile ukuthi wontanga yelanga nawo lapho abanandelelwa khona kona uyindlela ekuphele ukuqalisa kodwa bese silandelela ukuthi singabontanga ilanga nje bona ukubeka kwelanga ukuthi isikhathi lakuthozi ukuntanga badinga ukuthi bathuthukise.
Unenge okumele kwenziwe nguhulumende ukuze intsha elizweni iqale ukuthola amathuba okuzithuthukisa. Ake sizwe amazwi kaNjabulo.
Ngibona ngani khona kuqakathekile ukuthi wontanga yelanga nawo lapho abanandelelwa khona kona uyindlela ekuphele ukuqalisa kodwa bese silandelela ukuthi singabontanga ilanga nje bona ukubeka kwelanga ukuthi isikhathi lakuthozi ukuntanga badinga ukuthi bathuthukise.
Sikhangela imizamo kahulumende ke Njabulo, ubona ngani uyasebenza gadalala ukuthuthukisa abatsha na? Siyezwa ugatsha olubona ngezemidlalo kanye labatsha besithi kule Youth Empowerment Bank kanye lezinye inhlelo ezikhona elizweni ezijonge ukuthuthukisa abatsha kwele Zimbabwe. Ubona ngani uyasebenza gadalala na?
Lo onguminista okhangele untanga sisabeleminista sisithi layalo untanga ukuze azwisise inhlupho zabontanga. So singaqalela kulo naleli banga ukuba umkhuphulo wabantanga la siyakhangelela siyasiza ukuba nangane extra kuntanga. Okwesibili bese sikhangelayo zonke inhlelo ukuze zihambe zidinga imali zidinga amabhajet. Singakhangela amabhajet siyakhangelane nabontanga. Ngiyakuthanda kakhulu ngoba yebo bayafaka ama-empowerment, bayafaka i-National Youth Fund, bayafaka ama-projects ma-committee and then kuthilokhu asemfitshane ukubana kusiphathise kakhulu ikakhulu ontanga ncane lama-projects abafisa ukuthi bawenze ngabesiya o-empowerment aba abakhona. Salengeukuba lo siko lokuthiwa yi-collateral
Siyabonga Njabulo ngamazwi akho. Ezulukandaba sithanda ukubonga uNjabulo Moyo kanye lomnumzana Malaki Nkomo ngokungena kuhlelo. Isikhathi yiso sesidliwe ngumango izulukandaba kwanele kwanamhla. Oliver Lisayo ngeNjabulo igama lami nguMaigobe. Ntshakaza umuhle zimpapo muhle sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Maigobe ungatshenela kusasa. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Luqhubekela phambili uhlelo lokuhlaba abantu iJackson lokunqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesisayo.